Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuga njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 6 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela.
Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki.
Akumangalisi lokho, akusiyonto ethusayo. Uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi.
Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Arusivishe ofunyanwe elecala lokuphehla uDlame kayele lokwala ukubotshwa uza kwetshwa namuhla. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kutholakale abalitshumi lanye belo mkhuhlane lo. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,934. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula kancane amahlanu 1,525. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,157. Abahlatshwe esibili bedlula amakhulu amane 453. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamatshumi amabili 123,454. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 22,056. Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki. Inhlanganiso yezimtha ithi amalunga ayo asizafundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela, kuthi ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Inhlanganiso ye-PTUZ layo ithi amalunga ayo aza kwenza ngokufanayo. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali elingana le-$520. Kodwa uhulumende ubatshele ngeviki edluleyo emhlanganweni abawenze lezinye izisebenzi ukuthi kalayo imali yokubakhwezela iholo ngesilinganiso abasifunayo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi bayalisekela inyathelo lababalisi.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela, ngoba esikhathini esidlulileyo sike sabona imbiko ethize abadivelela kibo kuthi ekugcwaliseni lokho abakukhulumile sibone engani kuba nzima kube sibona bebuyela emuva sesibona ezinye inhlanganiso zisithi kavasebenzeki labo kakuhle singazi ukuthi ke lokhu esikubalayo kungaba liqiniso elingakanani.
Inkulumo elizenze lohulumende ngeviki edluleyo umayelana ngeholo aziphumanga lalutho likhangelela ukuhlangana nini njalo?
Sesizwe imbiko ethi uhulumende kumbe umqhashi seqhubekele phambili wabhadala imali othi uyayikwanisa loba kungaso mali evunyelweneyo esikhathini esiningi zisebenza ngazake zale imali ebuyayo loba kungasiyo mali esiyabe siyinegoshethile esikukhangelele ukuthi nxa kuyikuthi izisebenzi zizaqhubekela phambili zifaka singathi ipressure kumqhashi ingxenye inkulumo zingavu selelwa loba nini asikwazi okwamanje ukuthi bayabuthana nini laba bantu ukuze beqhubekele phambili ngama negotiations ehlulekile ukuphuthisa ke okade bekukhuluma. Akula muntu okwamanje owaziyo ukuthi ama negotiations lawa ke angaphuthisanga ke indaba kade besikhuluma aza qhubekela phambili nini okwamanje akula muntu ongasitshela ngakho esikwazi ukuthi umqhashi siseqhubekele phambili bathi loba inhlanganiso ezikhokhela ke ababalisi zalile seqhubekele phambili ke umqhashi wafaka imali nale eholweni ingxenye nje bazayi bayiholile kupheleni kwenyanga ledlulileyo kumbe bazayihola kulinyanga ebuyayo njengoba behola ngeziqamu ngeziqamu kusobala ukuthi umqhashi uyenza akufunayo ngokuthi phela nxa kuukuthi behlulele kodwa umqhashi qhubekela phambili afake ayifunayo singathi kudelela ke kumbe u-undermine ngesilungu ama-processes e-collective bargaining.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Kane Mathema ngalolu daba. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzivishe uza kwetshwa namuhla kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla uDlakela kanye lelokwala ukubotshwa lipolisa. U-Aruzivishe ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka efika kwengamachumi amabili kumbe ukuhlawuliswa ifayinti kumbe etheswe konke kokubili. I-MDC Alliance iyakusola ukufunyanwa kwakhe lamacala la isithi imithethwandaba isetshenziswa libandla leZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ayo. Kodwa iZANU-PF kanye labakuhulumende bayakulandula lokhu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi lokho akusiyonto ethusayo uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi ukuthi elwise abantu abalwisana loncindezelo. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu obona uncindezelo kufuze ukuthi ebone ijele ngoba uhulumende the law anyone ozaphakama elisana lobudlova or anyone ozakhuluma against misgovernance obvious uhulumende usebenzisa either amasocha usebenzisa uDlakela ukuchaya imilitia yakhe kumbe nesebenzisa amakhosi to silence. So kambonto kuyinto ethusayo bonke abantu abazithi konkona balwela abantu futhi bezitshela ukuthi as long as bengamkhiphanga lohulumende uzabafaka ejele ngoba ijele iyiphone yakhe amakhosi ase Cape Chat amakhosi asesetshenziswa to secure ama-political scores and kakhulu ikakhulu kulobabo sekhona embusweni uyathanda ukusebenzisa amakhosi ukuthi evalele labo abangavumelani layo asiyonto entsha bakusebenzisa even ngesikhathi sombhuqazwe ukuthi ungakhumbula ubaba uMasuku ufele ejele ewotshiwe kodwa ayikhothi imkhululile. So mbona ngazathi yinto engethusiyo yinto abantu bezimbabwe kufuze bebeyazi ukuthi it's either uhamba phandle uvala umlomo kumbe uhulumende lo uzakuvalela ejele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abanazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 lolokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane lo ele-vaccine. Zulu kandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 Ntambama go Studio 7.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kukhangelelwe ukubangela ukuthi intengo yempahla ezitshiyeneyo ezigoqela ukudla lokunye layo ikhuphuke. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela izolo. Kodwa intengo yedizili iloke iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77. Ipetulo ebiyi $109.17 isithengiswa nge-$112.96. Lokhu kusolwe izingcwethi ezihlaziya ezenotho ezithi intengo yamafutha ezimota kwamanye amazwe ikhwela kusiya ngomumo kodwa ibuye yehle. Kepha eZimbabwe zithi ikhwela njalo nje. Enye yalezingcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma-taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi basebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa kwentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Akusoze kubangele na ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele
njengoba ama-industry amaningi lapha esebenzisa amafutha lawa ikakhulu i-diesel uvame ukukhweza intengo yezinto ezitolweni. Ungananzelela uzabona ukuthi ku-production kusetshenziswa i-diesel eliningi kakhulu. Ku-transport siyakwazi ukuthi ololiwe khathesi abasebenzi ngendlela esiyikhangelele ukuthi bengasebenza ngayo. So i-transport njalo uyabe usebenza i-diesel eliningi kakhulu. Wonke lawa ama-factors enza ukuthi intengo yama-products alapha eZimbabwe ibe phezulu kakhulu. Njalo ukukhwela kwentengo ye-diesel kakhulu wenza ukuthi intengo leyo layo iqonge ezitolweni ngoba ama-production costs ayabe e-high. Ayisiyo ntengo yama-goods kuphela, lokunye esikusebenzisayo okunjenge-airtime lamanye ama-services lawa siyababona njalo befuna ukukhweza labo ngoba bayabe sebenzisa i-diesel kuma-base stations abo. So uzaphambanisa sibili intuthuko ye-economy ikakhulu sivela kundaba le e-corona.
Wona amafutha ezimota la asetholakala lula yini lezi nsuku?
Ngingathi mina amafutha asetholakala sibili nxa kuyukuthi ule US dollar. Amagaraji athengisa ngeZimbabwean dollar malutshwane kakhulu njalo khona ngale umagaraji lawo amafutha ayabe engatholakali. Kodwa khathesi ngathi mina nxa ulayo i-US dollar esikwaziyo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe ngabala US dollar ngoba bahola amaZimbabwean dollars, i-fuel iyabe ikhona si sibili njalo iya tholakala lula uyabe kungela ndwendwe into ziyazihamba kahle kodwa sokusithu ukuthi abantu abaningi abayefuna ukuthi bahambe kumbe benze ibusiness lawo base ndubekweni
umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lele South Africa asethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka ngamandla komkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ibandla leMDC Alliance liyakulandula ukuthi kulabasekeli balo abangamakhulu amane asebehluvuke kubandla leli eKwekwe baya kuzanu PF. So kuyisikhathi sempiko yenu.
Angivingelele msakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu obaba kaHemon eVictoria Falls. Ngilokudana mbijana ngesenzo seZANU PF. Sebebaqedile amalunga wonke ayedala leparlamente abeMDC Alliance ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuphikiswa, ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuboniswa indlela yokusebenza. Bakhiphile amadoda wonke akhethiweyo, amadoda wonke akhaliphileyo, amadoda wonke akade esebenza ngokuzinikela efisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke lisiya phambili. Amadoda wonke anjalo alombono njalo akhithiwe, sibabonile bakhithiwe. Masikhangela indoda yeBinga uDubeko, Prince Dubeko, masikhangela otenda ibithi, lamanye amadoda amaningi engeke ngaqamba ngamabizo ngenxa yokuthi mangaqhubeka ngibaqamba bonke laba bantu phose ngaqeda isikhathi. Bese ngisizwa ubuhlungu kancane kulabo abanye bethu abangathi kabayizwisisi iZANU PF, abangathi kababona okwenzakala elizweni leZimbabwe. Kangazi kumbe ngabantu abakhuluma bengaphandle, kangazi. Kodwa ke engingakutsho ngamafithane ukuthi there is nothing engenziwa yibukhokheli maqondana lokurikholwa kwama MPs bethu. Akade bekuzamile, bakuzamile, libonile, bake bahambe bakhothi, but indaba zabo zehlula zonke akade ziye emakhothi. Ikhothi ibias kumakhothi eZimbabwe wonke asengaphansi kwebandla leZANU PF.
Salvana nivasakazi ve Studio 7 siyalivingelela siyalijabulela ukulizwa lisasebenza lisasincedisa kakhulu ngezindaba eziliqiniso ezinhle ezizona ezenzakalayo ngempela ezizona njalo esizidingayo siyabonga lokuba lisaphephile kulolu bhubhani umdalo usaligcinile mina basakazi ve Studio 7 ngicela lonkele imbuzele uma galela mafa ngicelani ukubuza ukuthi ubaba lo nxa elokube sithi iphathi yabantu iphathi yabantu kanti utsho baphi abantu thina komthwakazi sidiniwe ngabo MDC labo ZANU ngoba thina kithi singabantu bakomthwakazi akulalutho oluguqukayo kithi loba yiMDC esembusweni loba yiZANU abakwenzayo babuya ngapha komthwakazi bezokhuluma ngezilonda zethu langokuhlukumezwa kwethu kodwa nxa sebekuphawa abakuboni kufanele ukuthi bengase vela anything ngoba bengabe belezinkinga lebandla elibusayo leZANU kodwa bale common ground yokuthi umuntu esindebeleni kumele afithizelwe phansi bonke amabandla lawa asebenza elandelana le green plan into abayihlelayo akula party elidwa ngumuntu wesishoneni engayenza eninguquko emathebheleleni balwa ezabo izimpi kodwa bebe sebefika ngapha besisebenzise njengoba kwasetshenziswa amazipra esetshenziswa ukuthi kubalwe impi eyokuthi beqeda lapho bathathelwa amaplaza abo bathathelwa kokongokwabo bathathelwa even lezikhali zabo zasetshenziswa ukubulala futhi khonale emathebheleleni ibandla esizalisupporta esilisekelayo sifuna ibandla elikhuluma ngenkululeko kamthwakazi only yilo ibandla lethu beyekele ukuba omagalela mafa bethi ibandla labantu beyekele ogawule ukube bekhuluma abadle besuthe bencedisane lababulali bethu sithi asingendawo lapho thina
Salbonani, salbonani ku studio 7 linjani ngaphila ngumpofu lo khulumayo nami mfuna ukucwayisa nje la emabhasini uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqokoqela sendaba ngabe bethi beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo empela emathebeleleni ayikho so amabhasi lawo nxa kutaza kuphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ngekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumente uhlakaniphile waqala wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle umbono wami lami ngingumpofu komadale iBlamthi
njani wasakaza bahle litshona njani lonke wasakaza bahle abathandekayo hayi ngiphawule nje ngesikhathi sokuvumelana phendula ubaba lo omunye nje othile na amadoda langabakhokheli be-opposition party ingani bayaphelelwa ikwenza entweni ezenzakalayo ngokuxotshwa kwabanye ama-ministers kulesikhathi sokuthi umuntu uyadideka ingqondo kodwa ngaleqiniso ukuthi isombululo bazaba laso njengabakhokheli ukuthula kwabo akusekuthula kuphela kungabantu ababekwazi abakwenzayo uNkulunkulu uzakhuluma konke kuzalunga uzahamba ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo izinto ezabezenzakala zonke ekakhulu ezombusazwe ezinye zenziwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe
labo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu abafele engozini yezulu lesikhukhula kwele Indonesia selikhwelela kumatshumi amahlanu lanhlanu. Kubikwa sokule mihambuma engena kunkulungwane lenkulungwane kwele Iraq ngenxa yempi esile minyaka itshisa kulelo lizwe. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Omkhulu wamapolisa eMinneapolis uMnumzana Medaria Arredondo utshele umthethwandaba izolo ukuthi umsolwa owayelipolisa owetheswa icala lokubulala uGeorge Floyd uDerek Chauvin wephula umlayo wamapolisa ngokubandezela umoya phansi ngedolo entanyeni waze waphela umoya. U-Arredondo ungomunye wamapolisa asefakaze sithi kusobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd ekuthethweni kwaleli cala. Omunye ofakaze izolo njalo ngudokotela owamukela umufi esibhedlela yena otshele inkundla ukuthi uFloyd wafika evele esephelile. Sixoxele omunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala njalo eyintatheli izindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware.
Esesikubonile so far engakuthi ukuthi ikhona igama lesilungu labasebenzisayo ukuthi the law is an S, ukuthi umthetho ufana ledonki. Into eyisiqholo engatshintshekiyo yikholo kwesesikubonile uChauvin wambulala uFloyd but ngoba kumele kulandele umthetho. That's why singena endaweni zonke lezi ukuthi sovuze kubuye ufakaze 1 2 3, but ividiyo ikhona. UChauvin wakhama uFloyd for 8 minutes 46 seconds, wamkhama waze wafa. Now nxa sokuthiwa ubulewe ngamanye ama-conditions ukuthi umzimba wakhe ubevelele heart problem, ubele mvuzane, ubevele gula, ubethatha izidakamizwa, so kuyindlela umthetho ohamba ngayo ngoba kumele umsolwa la yanjani azivikele. But ke ubufakazi bukhona bugcwele vele and okuhle ukuthi sesiphile esikhatini lapho wonke umuntu ule smartphone ule phone yakho no recorder ahlayisakazwe into ayirecordile ahlayijikele ku WhatsApp athumele abantu singazama ukukhuluma sivimbe izinto siyele lale senze propaganda sizivikele kodwa umbiko yabusuphumile yikho kwenzakala ngo Floyd so unfortunately odanisayo ikhona ukuthi usefile but ke umbulali wakhe ulokhu ephandle and uzama ukuzivikela ukuthi esululele icala alethiswayo
ngobufakazi osobethulwe ngabachuchisi ungathi amagqwetha omsolwa abhekane lomsebenzi wonganani
umkhulu umsebenzi obhekane lamagqwetha kaShovin ngoba ubufakazi obukhona hayi bukhulu kakhulu i-video evidence ngama-video from different angles ngama-video athathwa ngabantu ababukele ayisukuthi uShovin wabulawa emsamo sokuqhamuka i-video ethethwe yi-CCTV yeshopu ngenga into eyenzakala abantu bebuka bekhona bonke bephandle so umsebenzi wabomkhulu ekuzameni ukuthi-ke bejaya kala cala yet sambona sonke lathi silapha nje Afrika sambona enjani emkhama 8 minutes zonke so kuzima uzwisisa njalo ngendlela ama-prosecutor asekulethe ngakhona alethe bufakazi bokuthi-ke amapholisa boyi-4 bephula imigoqo efakiweyo yamapholisa ukuthi amele asebenze njani bephula kwaze kwafika esikhathini sokuthi bambulale so yonke into abayenzayo they always on the wrong side so sokumele amapholisa-ke aqalise justify ukweleka ukuthi why benza njalo besephula amapolices izifundiso abazibheke zona ukuthi nxa ufika lapho lama demonstrations nxa ufika lapho kulomuntu elizombopha khona lenzani bakwephula kwengonokuya and kodwa engicabanga ukuthi amagqwetha engakusebenzisa njengoba usutsho ukuthi bazathi wayenatha izidakamiso mhlawumbe izo ezanjani ezamkhulelayo ngesikhathi efithivele phansi ngumpholisa lokhuyana sokuyinto yokuthi ngumuntu omnyama njoba kuthiwa wafona umnikazi wesitolo ayithenge khona wathiwa uthenge nge-$10 eyifeki kusho ukuthi umuntu lo wenza yini wenza izinto zokungeza so most probably vele ube imali ayithethe uthengisena ama-drugs njalo njalo so sebeyakha i-profile ukuthi they were dealing with this gebenga yikho basebenzisa lena violence but ngeke ukhame umuntu for 8 minutes umkhamela i-$20
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Uhlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baya phambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe ofunyanwe elecala lokuphehla udlame kanye lelokwala ukubotshwa lipholisa uza kwetshwa namuhla ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezitolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.